Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani zulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo mhla ka 3 lwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnomzana Nelson Chamisa obesedolobheni leBridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe amamvotelayo.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imeter leyi isecourt njengoba sikhuluma kanje.
Amapholisa aya emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owabotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengowaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi, besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa yigugu Rahundi na. Silengxoxo lontombazana osakhulayo owancintisa kukhetho unkosazana Bimbayi Muswaburi ngelakusasa lakhe. Uzangena na kubandla leMDC? Thiyani indlebe. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liyasinda ekugunyulweni kusigaba seCasablanca Premier Soccer League kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje obesedolobheni leBridge lapho okubikwa bekugcwele abantu kade ezobabonga ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. UChamisa wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa yena uthi waqilibezelwa. Wazisa ngemva kokhetho ukuthi uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abasekeli abamvotelayo ngamavoti adlula izigidi ezimbili, i-2.3 million. Kusasa uzakuba eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lizasebenzela kobulawayo kumalanga amahlanu alandelayo. Namhla idale leli belilomhlangano omkhulu ohlaziya inhlelo zaleli dale ezenziwayo lezenziwa kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomela iBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongowebandla leMDC laye obesemhlanganweni lo.
Lomhlangano yimhlangano wokubumba i-institutional strategic plan eka 2019 kuze kuyefika u-2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iparliamente ifuna ukuthi izihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyofika u-2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuza ukuthi iparliamente izenze.
Ngokwakuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onje.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 bese senza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyaneliseka kanganani, kungaphi lapho esehluleke khona, kungaphi lapho esikwanise khona, okusehluleke isileyo yikuyini. Kathesi ke kuyini esikufundile ukwehluleka kwethu lokho esikwenzile ku-2014 kusiyafika ku-2018. So ke yikho okade kusenziwa. Ayisiwo malunga edale lePhalamende wonke abuyileyo.
Umhlangano onje oyakuyenziwe uyakwenzelwe kobulawayo yini kumbe ngokwakuqala ukuthi wenzelwe kobulawayo?
Angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngaphi imihlangano enje. Kodwa nje engakunanzelelayo ngalut speaker esilaye ngu-speaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi lemihlangano yePhalamende ethiyetshiyeneyo yenzelwe endaweni ezithiyetshiyeneyo. Ngikhuluma njalo nje lumhlangano we-strategic planning ekade silawo ekuqalise namhlanje kodwa iParliament ephose izabisebenzela kokulawayo ukuze kuyefika umhla ka 11 November.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North etalele eParliament engowebandla le MDC ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Amapolisa izolo abikwa eye emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owebandla leMthwakazi Republic Party obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengomunye owaphatheka ekubulaleni abazali bakhe eNkayi. Besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakamkhwananzi babulawa igugurawundi na. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona leyi ngoba kusidanisayo ukuthi imeta leyi isekhothi njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo njalo ukuya kwabekhaya kuzatshintsha yini ukuthi khona kuthiwe hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lowo phethe ilizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzatshintsha yini. So ngokunjalo besisayikhangela indaba yakhona sisayicwayisisa sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi sincedisa kanjani ngoba singakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa besethuselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Awu siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa uMokhande former president of South Africa independent international commission eyaphoyintwa Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu 6 ababulawa mhla ka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi icommission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama views abantu. Kodwa ke thina savele sasola ukuthi kathi icommission day idingani kobulawayo ngoba phela la bantu fele eHarare njalo labantu ababuleleyo lomhlaba wababona through ama television ukuthi ngamasotsha ayedubula abantu laba bangama civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akula sidingo sokuthi commission day izwe kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sike ngaso se-Rainbow 10 kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakala eHarare bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo kakhulu indaba yombhuqazo indaba yegugurawundi. Yikho ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMokhande ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezonke ezingeke ikhulume ngegugurawundi kasuze siyilalele. Basebanika ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi why kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu. Umkhwanazi ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele eminyaka engu-70 owakhuluma strongly la ngendaba yombhuqazo ehamba lodadewabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi umjaha owayele 21 years by that time. Bathestifya ke lubaba lodadewabo ongunina kalo jaha labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abanika ubufakazi why basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophela ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Untombazana osakhulayo ubimba ishe muswaburi ngomunye wabasakhulayo abangena kukhetho olusanda kwedlula encintisa ukumela isigaba sebulawa South edale lephalamende ezimele. Kodwa wanqotshwa ngumnumzana Raj Modi owebandla lezanu PF. Umswaburi uthi isifundo esimqoka asitholayo ngesokuthi uZulu kakafiki kusibanga sokuvotela umuntu omiyedwa. Kambe engaba icabanga na ukungena kubandla le-MDC kumbe elezanu PF? Sibe le ngqoqo layo.
Umbuzo onzima ukuphendula wona lo ngoba kulama opinion amaningi ngendaba yanaleyo khetho, kodwa mina ngizasikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami le-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate, and I learned ukuthi African politics, right, kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amabhaji, akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usulesifundo sona leso, manje ubona njani elakusasa? Kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kudla ukujoyina amatente amakhulu, ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha, ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungela budget, hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba lesikhathi esihle esene esi-right sokuthi sebe sikhethi ukuthi isikhathi engizatho kumbe ngikomente ngaleyo ndaba.
Ungasela ukuthi umumo okhona wona lo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa. Ubona njani, kuyini kahle kahle uzakade uzawukhangelana lakho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulama-line amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo, ngoba sifike emaphethelweni khathesa kula misebenzi kodwa imithengo ilokhu isiya phambili. Angitsho ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe, ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu bengaqali bona ukubona ukuthi izinto lapho sokumele zithintshwe ngale indlela, ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.
Alo-ke ngunkosazana Bimbayishe Muswaburi oncintisa kukhetho ezimele ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Ha
Akubizwa uzwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Hello, ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxalo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa yile inhlanganiso ezokuncedisa abesifazana ikakhulu emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Uyabona emaphandleni kunengi okuswelwa ngomama. Silokhu sibakhuthaza ngamalungelo abo. Esesikwenza ke khathesi ukuthi nxa sisenza izinto zethu, sisenza izifundo zethu, omama labobaba labatsha sibahlanganise. Ngoba abatsha yibo abayisizwe sakusasa and yibo abazathatha phela omama bakusasa. Kumele intsha iwazwisise amalungelo.
Bayakwamukela njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku kuningi okuswelakalayo, imali, ukudla lokunye. Bengabuya bezofunda lokhu yini kumbe babe lokhu bezama ukuziselela?
Ababe bebuyile babe bekhangelela ukuthi lize kukhuluma ukuthi singalungisa njani. Izinto azikho ezitolo, ziyadura. Izinto ziyakhwela usuku zonke. Bakhulume njalo lokuthi kata kula hulumende na ongabhoda lwezitolo elungisisa ukwehlisa izimpahla. Bazenzela santando ukukhweza. Into nje abomama abasuka badane bakhale ngayo. Kulabo mama abakhethwayo ukuthi abamele omama emaparlamenti abe proportional leyana. Ngiyabona kumele siyiphathe kuhle. Sizame ukuthi siyilungisise ngoba omama bayizwisisa bababona omama labanemakhaya. Omama labanababuyi uzathatha izinto phela uthi bayifaka ama-motion khona leparlamenti. Asikwazi ukuthi bakhulumane. Abakuthoyo omama ukuthi asehlukaniseni uthi omama basuke emaphathini bamele omama basemaphathini. Kube labo mama aba-independent abamela nje umama njengomama bayefaka amamoshini ngezinhlupho zabomama emakhaya langamalungelo abomama. Kunjenjani sesisiyalima? Omama bekhaya abananto zokulima bayakhala ukuthi amatrekitha wona laphiwa abantu ama-1-1 ngakubuya itrekitha izencedisa omama bayekele ukuthi awugajompa balinyelwe nje kube lula ukusebenza.
Ezinye ke ingxaki elibhekana lazo ngenhlelo lezo elalivele selizisungule.
Inhlelo leza sithe ezembuzi omama bahlutha ikho khona ukuthi kumele aye kuproject aphinde ayedingele abantwana ayethena emalayinini. Sithi kubogwanda kubostezi kubostenmore abantu bayaquma kubodambashoko lapho omama bayaquma ngezinyawo bezetshona emalayinini khonapho egwanda babuye baswele babuye baqume ngenyawo ngoba ngaphinde ayisebenzisa imali yakhona. Transport ikhwelile, yonke into ikhwelile, baquma ngezinyawo. Kulobu zimo obumangalisayo kubomama.
Kodwa indawo abaquma kuyo khona phana iyahambeka yini kumbe ngaba lengozi abangahlangana la?
Ayihambeki. Asithi njenganxa uquma usuka kubomatshetsheni kubodambashoko siyawenza abantu abahlukunyezwayo i-violence, ama-rape. Siyake sizwe abantu babulalana esitsheketsheni kubovova khona. Abanye bebesiya khona esitsheketsheni sakhona soneso sebese sabuka esitsheketsheni kuyabulawana. I-violence inengi, omama basebuvumele.
Kuyini eliyabe likwenza kunsukwane ezizayo?
sikhangela zona i-16 days of activism. Ukukhona kathesi ukuthi siyayenza ama-meetings labantu bema-church, ama-church leaders, labo mama abasezinkonzweni, ngoba siyananzelela ukuthi ezinkonzweni lakho sekule abuse eningi. Siyayenza futhi i-conscientization kuhlangene omama, obaba, ama-traditional leaders, labatsha ukuthi sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ukuthi mhlaka 5 siza kuba ne-march, sesindawonye ama-groups ona lawo, abafundisi, ababalisi, abasebenza kuhulumende, sisenza i-march, sibe sesenza ama-debate ngamalungelo abomama, sikhangelele i-gender-based violence. Mhlaka 5 siyabe sisestezi, mhlaka 7 siyabe sise 10 more, kuyabe kuhlanganwa at 4 or 3.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana abahlala emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nguhlelo olufanayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Iqembu le-Dynamo salisinde ekugunyulweni kusigaba se-Premier Soccer League kulandela unqotshwa kweqembu le-Nikrut ngele-Rentals nge-2-0. I-Nikrut eyiyo esemsamo wengalane yemiklomelo ile miklomelo engu-33 okokuthi ingaze inqobe imidlalo yayo esisele izaba le miklomelo engu-39 kuthi iDynamos yona ile-40. Kuthi emdlalweni we-Chicken Inn ibe chiki lobhanqa 1-1 leDynamos. Komunye njalo umdlalo odlalwe lamhlanje iqembu leBulawayo City lele yada zibe yi-0-0. IZPC Kariba yona inqobe iChapungu nge-2-0. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Khulekani Bethule kumbe Cooksman. UCooksman usanda yethula ingoma uVanolila ayipheke kutsha.
Lokumila maboko bazwa
yayazi ke ingoma kaSolomon Sikhuza, kodwa ke lapha uCooksman uyipheke kakutsha esebenzisa umculo walezinsuku. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, lami ngiyabonga bhuti ukuthi lami ngibe yingxenye yohlelo. Ngiyabonga bhuti.
Ye, ungasitshela ngengoma yakho entsha le osanda yethula, sizwa abaningi bayithakazelela kakhulu. Ungasitshela ukuthi igama layo ithiwani njalo kuhamba njani ukuthi uze uyilobe?
Yebo, ngiyabonga ithuba lona lokuhlami ngike ngi-explain ingoma. Ingoma le ihloko sayo nguVanolila. Kusanya kukatika ukuthi i-release, ngoba sakhumbula ukuthi i-original yakhona yayenziwa inkunzi enkulu umoya Solomon Sikhuza. So okwenze ngathi ngayi-remixa khona, ngifuna nje ukuthi indlela yoku-appreciate ama-legends akithi ukuthi imisebenzi yawo ibilokhezele nje ihlale ikhona, ingagcini sengani sinyamalala. Kona bangabantu abakhulu kangaka abakhontributa njalo aba-influencer abantu abaningi abakwi-indawo. So uku-remix ingoma ezifana layona leyo kaNolila kuyabe kuyikwenzela khona lokhonje ukuthi ibe ngani nje lokuyi-touch kwesikhathi lesi, kodwa ingalahli kakhulu ukuVanolila yona leyani yayiyibi. Ngoba ungayilaleli ingoma nale ngendlela engiyenze ngayo ukuthi ile-touch ye-house distance music yesikhathi, kodwa amagadari kule ndawo lapha abakhona i-style sona lesiyala veli original style. So i-experiment entsha nje kimi engiyenzileyo ukuthi nike ngithathe isungura i-rumba ngiyihlanganise le-house ngathi yimi sound izanga bengala ngwe
ndokumbila maboko baswazi ngingini semwana kuphele
ukhangelele ukwenza ezinye njalo yini ezifana layo nale
ya kakhulu ngoba njengoba uke wakuthinta ukuthi khanya abantu abaningi bayi kokuzelela yona le ubanoli so konoko kuyithokozela kwabo sekuhle kwanika ama-plans okuthi ngiyenze ingoma ezithile ezama-legends akithi ngapha abantu abanjengabodala umadrayivana abantu abanjengabondukus malati abantu abanjengabodala u-albert nyati so ama-plans vele yiwona lawo okuthi sekuzaba lezinye futhi ezama-legends enzatremisa
kungani ungayenzanga laba lidlalade i-album
ngingathi nje okwenze ngayenzanga kwi-album okuyikho i-main reason okanye ngingakhiphanga kwi-album ukuthi amasenti imali yakhona eyokuthi ngenze i-full dlalade eliyabe liphekekile imali yakhona yesuke yasenganyangikhama ngoba ntuyabona ukuthi isikhathi esiningi nxa uzenzela yonke into oyenza iphuma kwesakho isikhwama kungela umuntu ongakukuncedisayo ezinye izinto ziyasuka zisikhama ngoba ntuyabona ukuthi njengakathi sisakhangele futhi ukuthi senze i-video ngoma naleso ngiyimali futhi yona leyana efunakalayo so ikho nje awuthi ngikhiphe isindle ngoba isindle esikulula ukuyiphutha ukwedlula i-album
hhayi sikufisela inhlanhla isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukuvalelisa abalaleli bonke abomsakazo njalo bakhuthaza ukuthi abamdingi obanolita bamthole bamkholise
hhayi ngiyathemba abazamkholisa njengoba ikhisimusi isifika kanje bazagida
hayi siyabonga
hayi lathi sibonge lo-ke ngumhlabeleli olodumo ukhulekani bethule kumbe Cooksman ebesixoxelayo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
zana chona na ila chondi kumbuza kanyi ingoma mnandi ingoma ka Cooksman isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje leyazike ingoma yakudala kodwa isiphekwe katsha ingoma ka Solomon Skhuza singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebezikhokhela umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubesedolobheni le-Bedbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe abamvotelayo. Amapholisa aya emzini ka-Terence Mkhwananzi wabotshelwa kuqamba umongameli Mnangagwa ngokungokuphatheka ekulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa igugu rawundi na silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.